So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathele ithuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhankaso wokhetho lwama-by-elections eBinga ezihlalweni zamakhansila ayisithupha usekuzinga eliphezulu, abezanu PF besithi bazanqoba.
EBinga kukhanya uhulumende akasikhangeli, EBinga kukhanya thina sisemuva. So ngakhonoko nje abe-MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi.
Kodwa abebandla le-CCC bathi balithemba lokuthi yibo abazathatha zonke lezihlalo.
Ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo, kodwa abantu bethu siyabazi, thina siyi-community siyazana ukuthi lwani uyavota, lwani uvotela laphana. Mbona ngani hayi siyanqoba.
Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi.
Ukuthiwa amapostoli ka-ED lokhu yikho kukhuluma nje kuphela, but ngibona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube kusobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhankaso wokhetho lwama-by elections eBinga olwezihlalo zamakhansila ayisithupha usukuzinga eliphezulu, abezanu PF besithi bazake benqobe labo kulesi sigaba. Isigaba seBinga sihlezi singesebandla eliphikisayo kusukela ngomnyaka ka-2000. Sikhuluma nje uhulumende usesungule inhlelo eziningi-ningi ezijonge ukuthuthukisa lesi sigaba, ezibalisa ukuqhelisa isibhedlela, ukwakha imigwaqo, ukupha izakhamizi izikebhe zokugola inhlanzi, ukwakha isikolo sokuqeqetha abongi, ukugebha izikotsho lokunye okuningi-ningi. Ngenyanga edluleyo ibandla le-MDCT laxotshisa amakhansila kumanisipala weBinga ayisithupha esetheswa icala lokusebenzelana lebandla le-CCC. Umanisipala weBinga ulamakhansila angamachumi amabili lanye. Idale le-nomination court lihlale mhlazi ku-6 kuyona le inyanga lisamukela amaphepha abazancintisa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Kudakwashe Musaka ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulabantu abangu-5 ama-councillors afakiweyo under i-CCC, yiwo ama-candidates lawo kade vele ekhona recalliweyo. Laba abahlanganisela u-councillor we-Kalungwizi ward, lo-councillor we-Sikalenge ward, u-councillor we-Smatilile ward, u-councillor we-Siyachilaba ward, u-councillor we-Kariangwe. Bonke laba bebahlanu balezikweleti ku-council, okubana yinto esaxo ukubana hatshi umthetho ngumthetho phela. Abantu laba abangangeni eboxing ngoba abalandelanga okufunwa yi-constitution eZimbabwe, kumbe singathi Electoral Commission Act eZimbabwe. So yindaba ekhona engithi ngilazise ebantu beZimbabwe ukuthi usakhangelisiswa ke lokho, ngoba i-council isikhiphile amaphepha yabhala la izincwadi, labo bavuma ukubana ngempela balezikwelede, bazivuma izikwelede zabo. So akumangalisi ukubana lava bengangeni kukhetho. Thina njengebandla leZanu PF silakho sibili ukuthokoza ngokungasikhangele ukubana siya unqoba kukhetho lolo lubuyayo mhla ka 3 December kodwa hayi angu 4 amawadi siyawawina siyawanqoba sibili kathesi siku ground siya campaigna sikhuluma nabadala sibabonisa umsebenzi wenziwa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa bayavuma ukubana hatshi akade kushotile ngukansela kuphela ofunakalayo kuyi-equation ngoba amakansela wonke kade ngawe-opposition ebhinga kusela kuyi-1 kuphela esinamagonde so bayabona ukuthi hatshi ukubana i-equation le ibe mgceke ibe kahle sibili kumele sifake okansela abezana u-p f so hhayi silethemba sibili silethemba lokubana siyawina come 3 December out of angu 6 sikhayelela ukubana hatshi angu 4 kumbe angu 5 uyabona singawawina
khona vele kuyini obekubangela ukuthi ibandla lezanu PF lingayenzi kuhle khona ngapho esigabeni sebhinga
isizathu esikhulu esokubana ibandla lezanu PF libe linqotshwa ngamabandla aphikisayo eminyakeni edlulileyo yikubana abantu bebhinga bebekhala bethi hatshi ebhinga okanye thina sikhoswakele ebhinga okanye uhulumende akasikhangeli ebhinga kukhanya thina sisemuva so ngakhonoko nje abe-LDC bebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hhayi khelanini ukuthi ninabalithandi khelanini ukuthi bayakha izikolo kwezinye indawo ngapha bayakhi khelanini bafake ama-teachers college kwezinye indawo ngapha bafaki khelani bafake izikolo zamanesi ama-polytechnic ngapha bafaki khelanini imigwaqo yethu thina ifila ilamathara khelanini alila manzi begijima ebantwini abantu labo belale bethi baqinisile laba be-opposition ngempela uhulumende akasithandi yikho kade usenzakala kodwa kelani ngitsho ukubana nge-new dispensation le ebuyileyo balayo islogan yabo eyokuthi akula muntu ochiwayo ochiwa phandle akula ndawo echiwayo so ngakho lokho umongameli welizwe samubona eminyakeni ephelileyo ebuya ebhinga ezokhuluma ukuthi hhayi bhinga lisixolele sesilungisisa lokho esasiphambanisa khona abantu bamemakela umongameli welizwe bamnika ithuba lokubana eyenze lokho akukhulumayo
alo-ke ngumnumzana kudakwashe Msakwa isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-studio 7 esebhinga njengoba i-studio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lo mgcinisihlalo webandla le-ccc esigabeni semathebheleland north umnumzana prince dubeko sibanda saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani
kande okwakhathesi umkhankaso kuma wodi wonke engu-6 awebhinga lapho okuya kuba khona lokhetho mhla ka 3 December so far hatshi kuhamba kuhle asikaboni idlakela akukabi lalabo abasiphambanisayo siyazenzela kuhle imihlangano yethu iwade yesikhayela ukuthi mhlawumbe kungaba lodlakela eseduze legokhwe kwakungani khona umkhuba ungachithekela hhayi so far ama-meetings ethu ahamba kuhle kusukisela ngomvulo silokhu siba nama-meetings endaweni ezijiyeneyo mbona ngani hayi kuqhubeka kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho lolu luzahamba kuhle na njengoba sisizwa kuthiwa kulokukhonona nge-voters roll leyo kuthiwa iyadula kakhulu
okwakhathesi thina ngale sikhangelele ukuthi kuyahamba kuhle Chris isizathu esenza ukuthi sitsho njalo yokuthi inombolo zabantu bethu abayibo abarejista ukuvota siyazazi siyakwazi ukuthi khona kwavota abantu abangaki ngale ngaphandle kokuthi i-voters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo kodwa abantu bethu siyabazi thina siyi-community siyazana ukuthi lwani uyavota lwani uvotela laphana mbona ngani hhayi siyanqoba
alo-ke ngumnumzana prince dubeko sibanda umgcinisihlalo webandla le-ccc esigabeni semathebheleland north obekhuluma le-studio 7 ecingweni esebhinga Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi. Kusukela kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula kubunjwe amaxuku amaningi akuhlangothi ezijiyeneyo zelizwe azithi for ED.
kusukela kwezamatitshala izisebenzi onozindaba labanye osekumangalisa abanye lixuku labezokholo lwesipostoli. Kodwa abamaxuku la bayalandula ukuthi amabala athi 4ED amele ukuthi Emerson Lambutso ibizo likamongameli Mnangagwa besithi kumele ukuthi for economic development. Sixoxe lomunye wabokholo lwesipostoli umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikho kukhuluma nje kuphela, but kumbona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube kusobala kucace ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi oluthile. Amabandla wonke elizweni awazokholo akakumelanga betholakale bekuzombangazwe, kodwa okutholakalayo ukuthi khona bona balandelana bengaphikisani lebutho elelizwe kumbe political party kumuhulumende welizwe lonalelo kumbe umngameli welizwe lonalelo, ngoba bona kabakhangelelanga ukubana betholakale bexotshanisa nalezombangazwe. Ngakho ke babe bekhangelane lokuthi lo okhona ngaleso sikhathi nguye lo abahamba laye, kuthi amabandla aphikisayo lawo namabandla phela abenama constitutions abo babe bephikisa ngendlela elabo ababona ngayo izisekelo zisekelo ama-political party abo emabandleni abo. Kodwa ke inxangaso singena ngapha kuleba laba ezamabandla ezokholo akumelanga bethathe any side, bahamba lohulumende oyabe khona kumbe umongameli oyabe khona ngaleso sikhathi.
Kanti vele khona bona labo abesonto zamapostori bengayekela ukuthi basekele umongameli oyabe khona njengokutsho kwakho, ayisonto elungileyo yini njengesikubona kwenzeka la kwamanye amazwe?
Hayi, kuba kuvamekile lokhana ke amanye amazwe angabe elendlela zawo abenza ngazo, njengoba leli lizwe leli lizimele lathatha lavela lalo empini. Ngakho ke amabandla akhululekile ukusekela lokho okukhona uhulumende oyabe khona, kuya ngamabandla, asikuthi amabandla wonke, kuya ngokholo lwebandla lonalelo ukuthi bona basekelela bahambisane, ngobana amabandla wonke ayakhuleka ekhulekeleni lizwe ukuthi libe lokuthula. So ke khonokere kwenzakala ukuthi khona bengameli khatshana kodwa besondele eduzane kubakhokheli bezama-political parties kumbe abakhokheli bakahulumente, bebeke imikhuleko bebalethe enkosini ukwenzela ukuthi kungabi lodlame kodwa ke kube lokuthula. So amabandla akasezimelele khatshana, amabandla akasondele phansi kuka hulumende ukwenzela ukuthi bebeke izandla zabo bekhuleke bekhulekela ukuthi khwe nxa kusiba lokhetho ukhetho lolu lube lokuthula. Siyibona ngaleyo ndlela. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Max Mkandla ongomunye wabokholo lwesipostoli ubexoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 obelethe umntwana oyinkazana izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uziphilele kuhle. Lo ntombazana ubikwa ebelethe ngokuhlinzwa. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi imizamo yokubuyela kumanyano we-Commonwealth okwenziwa ngeleZimbabwe ilakho ukungaphumeleli ngoba iqula eliselizweni elomanyano lo lizahlolisisa indaba ezifana lombuso okhululekileyo okuyinto esilelayo kuhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithi yake ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bayabona sanibonani basakazi bethu nonke ku studio 7 nabalaleli be studio 7 olubulisayo ke lapha kumdala Khumalo ngilane egoli bakwethu engithanda ukuphawula kukho ke namhla lapha inkulumo le eyakhulunywa ngusizi Mchiroza ephendula umdenda lapho wayethi yena kungathiwa amashona yiwo avuzisa amaphepha ama examinations wenziwa lishona elilodwa lalolelo shona laziphela ngaleso sikhathi entanda ukuphawula ke lapha ngkunkulumo yakhe yikuthi usuka lo kusuka ngo 1980 lo minister azaza akwenze lokho kusofika namuhla khona le mashona lendi kwenzakala phose iminyaka yonke ukuthi amaphepha avuziswe iminyaka yonke lo nyaka nje lo isiphethe kuba nje abantwana besikolo abangedlula i 100 kodwa ekubanjeni kwalabo bantwana akula muntu omdala obanjiwe onguye owabanikeza lawo maphepha bangakike abangabanjwanga kuna le mashona lendi bila lawo maphepha ngoba ababanjiwe bangu 100 kuphela so uChiroza angacatshi ngomunwe amashona abantu abazondi kuzondwa izenzo zawo ezimbi ngiyabonga
Studio 7 ninjani nazi hlobo zami siphilile hayi mina ngiphilile kodwa umoya wami awukho right ngendlela iZimbabwe eyenza ngakhona ipolitics yethu eZimbabwe is not targeting iparty ebusa ruling party is targeting imihlobo which is very bad ma ungaqala nje ukubhekana nendaba zomhlobo then you are not in politics you are a tribalist so iZimbabwe ifana ne Rwanda iZimbabwe ifani ne Rwanda ne Burundi no iZimbabwe was one country enala problem kodwa namhlanje sokulabantu abathi abangazanga bakubona la manager azanga kubona kuthiwa if you talk about kuthiwa then what happened ma kuthiwa what resources did we get ngoba into yayidumile lapha zinkomo kwakukhulunywa ngenkomo now people are talking about ukuthi sasine infrastructure ibulawayo yayingasebenzi kwakungalami isisebenzi kwakungalani abantu babekhangela inkomo leyo ukuthi hhayi ukulima le nkomo kuphe then amakhiwa abuya nendlela zabo lezi ezokwakha ama-infrastructure idrobho nani then that's fine amakhiwa abuya leya indlela baqalisa ukubusa ngiyabe indlela ogapitoti bethethe labo ko-Wilson then from there kwabuya ke isigebenga usmith laye kwaqhubeka iplazi lakhe liseselukhwe kwaqhubeka wasebenza kanjani wasebuya lento le basebebuya lento amakhiwa abuya lento le kuthiwa i-capital city that's how into engibona ukuthi lapha abantu balahleka khona i-capital city kwakusenziwa ukuthi isigodlo lapho ofikela khona ma ubuya cela ilizwe ma uzophindisa uzathola umuntu ophetheyo khona lapho engubani engu-Wilson engubani engu-Smith so now thina we are dividing ourselves angikwazi ukuthi siyaphi ho hhayi abantu bathi bafundile bafunda ubandlululo abafundanga ukuthi ilizwe lifanele liye ngapi thank you
ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 labalaleli bonke jikelele ngithi phephani siya kuDisemba manje ezindleleni esihamba khona sihlonophaneni bantu besikhalangeni bantu besindebeleni bantu besishoneni angikhethi mhlobo igama ngugodbro Khumalo ngizeka ijothwe lokubhala udaba enkulu oludaba lwe-CCC ngithi lana ngikhala ngendaba ye-leadership singaniki ichamisa amandla kube nguye osiphathayo kuyonke into kuyo ophoint ama-ministers kuyo ophoint ama-vice president kube mabili njengezanu-p f singagobi kwezanu-p f selibona i-CCC ibandla elikhulu elingakhulunjiswa ibandla lezanu-p f but singaniki wonke amandla uchamisa la ephathe njengomgabe kube nguye onguye osiphethe ophethe ezimbabwe kube ne-top 6 njengala-south africa kube ne-top 6 kube ne-vice president kube ne-president kube ne-secretary vice secretary kube ne-chairperson kube ne-treasure top 6 njengala-south africa and kungabi ngabantu beshiwehara kuphela kube labantu bakutawane kube nomuntu wemathibeni north kube umuntu emathibeni south kube umuntu wemigens kube nomuntu wemashonali east upresident engahlela isikhele eside bengayiqophi kwezanu p f ukuthi uvice president mabili kanjani kanjani asikufuni lokuthi ibandla esihloniphayo esibandla elikhulu noba ngingumsekeli webandla wemthokazi public party but kesi sesinye ibandla libandla elibandla elikhulu elingakhulisi zanu p f but bengicela benze njalo ofitela usizi bangicela lifikise umlezo wamphambili laliyebonisana
nabantu abakhulukhulu bonale phezulu naphezulu ukuthi guys cha kube top 6 kungabe ngichamiswa namandla singani ngichamisa amandla wonke no no akukho njalo iba ngisisho lipayisisi but for ukuthi ube nama vaccines ama tower 4 3 asifuni kube njalo thina sikhomba ukuthi kulokubandlulana phakathi sicela kube ukuthi wonke ama province ayakhetha
singelele ku studio 7 kuba bonke abakhona ku studio 7 siyabonga ukubandakanyeka endaweni yase yezitini zonke zenzakale ekhaya ku studio 7 ngiyelela bonke nje abaphathiselo zonke zase studio 7 eyi mina ngizokuhlungu kakhulu ngezana hei ngizokuhlungu kakhulu kakhulukazi ngima ngiyabhekela abaphuthi ogawule ujoseph achuma ushisi kakhulu yonke into eyenzakale ezimbabwe abayibona sithele nzima kangaka abantu aba bonke begcwele iganga ukuthi bona bababili abalaba bobanani bayenele hhayi kodwa imali yodinga inesono shem imali lesono baqinise ukuthi imali yathengisilizwe namanje nawo ujoseph abelitheza phambi kwabantu emehlweni bekhangele bekhangele bethi zani right ezani ibulala abantu yenza yonke into imikhuba emibi yoda lizwe livuthuka zisazimvu uthe sifana lelaname ezingakhona kulokho bathi ku-right kuyahayi kuzabaright kuzabaright ulandele inyoka engumnakakwe beyilandele emuva beyibona ukuthi inyoka mpela kodwa siqeda abantwana basezimbabwe singakhathalekile indebele lishona yini kodwa kuke kuqedile kodwa kulokho bethi hayi ku-right indaba yemali nje gawule lojosepha nabo bonke bona babezane kodwa sicabukele icabangele abantwana bena liziqhenye ngabantwana basezimbabwe hhayi kusho ukuthi lilandelele umuntu oyibona ukuthi uyabulala abantu kodwa libenzethi umuntu nabanye abantwana basemajele abanye basezibhedlela abanjani kodwa kuthiwa liba-right yini kumele ukuthi aluba liprofeta abantu bana laba abasezibhedlela abagulayo abanjani abatshaywa izalo kuyukuthi liyabalwela kodwa yini libatshayayo kodwa kuthiwa yinelibusayo yinto le kumele ibonakale isenza ngabantu abalwisa umbuso wezalo hhayi abezane kibo abawulala abantwana kuthi bengatholi into eyenzakale ezimbabwe libabi kakhulu bantu bezane lonke noma mbane noma ungalasikhundla noma ungalesikhundla kodwa libabi ngoba into eliyenzayo lisenza aliyazi lonke
amabhuko la matshono studio 7 ya kulo hlupho ke la ngizwa kuthiwa umnankagwa uthi ufuna ukubuyela ku-commonwealth kanti usekwazi yini ukuthi uyabe winile yini next year kanti next year isifikile kakame lo mdala ke sifuna ukuthi next year kuyaphumani yena angazami ukuthi abe sitshela ngokuthi vision 2030 kakame kungena abanye kanti ungakhuluma ngokuthi ufuna ukubuyela ku-commonwealth ama-elections esenziwa kusasa mani ama-elections kade enziwe sibone ngombuyabuyela sibone ukuthi siyanga labo believe gawulela ayelekele ukukhompe ama-elections e-America lawezimbabwe ezimbabwe akula ama-elections lapha kuse-game park ewake national park okuliwa khona abantu bathona ezinye inyamazana zithona zigijimisa ezinye abantu bethona betshaywa begijinyiswa bebhuqwa you can't compare ama-elections e-America lawezimbabwe gawulela nxa kuthiwa utholani uyazihawulela uhlale Choloche makaya kwana ngamu
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amavoti okhetho lwe-midterm elections elokhu ebalwa ngemva kweviki kwezinye izigaba lolu khetho lokho kungakakhanyi ukuthi kuhamba njani. Kubikwa impumela izathatha isikhathi ngoba amavoti athunyezwayo avela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kulawo asephumile ibandla lamademokrasi yilo elikhokhelayo edale le-senate kuthi edale le-the house akukacaci ngoba lokhe kulezigaba ezifika phose ithumi ezingakaqeda ukubalwa. Kolunye udaba, izizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni zithi lokhe zilwisa ukuthi lazo zivunyelwe ukuvota zingaphandle kwelizwe. Sixoxe lomunye walaba abaqhuba umkhankaso wokuthi bavunyelwe ukuvota besamazweni aphetheya, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
kungani iZimbabwe isiba yiyo yodwa ehlulela ukuthi abantu bavote nxa bengekho ekhaya. Khonapha nje sikhuluma nje amapolisa labanye abasebenza kuma embassies angekho elizweni nxa kuvotwa bayavota laba abantu. Kanti kwehlulani ukuthi khona wonke nje umuntu ongekho eZimbabwe anikwe lelo lungelo elokuthi avote. Enye njalo into ekhona emhlungwini ukuthi nxa ungakhayela amanye amazwe eHarare lafana liwe embassy yeSouth Africa kwi-embassy yeMozambique nxa kulokhetho emazweni abo siyamabona belayini lelaphana bevota. Kutsho ukuthi khona asiyonto esingathi khona ayenzakali ayenelisi ukuthi yenzakali. Yikho lapho kumele sibuze khona ukuthi khona how lawa amabandla anjengabo-SADC labo-AU angaphi nxa sisendabeni enje. Ngoba yilo anti esibakhangelela ukuthi khona bancedise njengobana benezisekelo zokuvota abalazo abazinikezayo abazikhiphayo. Kanti-ke baba ngaphi nxa sesibuya endabeni yeZimbabwe.
Manje pho lithi kuthiweni ngodaba lonalolo olokuvota abantu bengekho elizweni njengoba kukhanya wona amabandla aphikisayo engafakanga umfutho.
Hayi ayisikuthi akula lutho elwenziwayo. Hayi kuningi okwenziwayo ba kuningi kakhulu okwenziwayo. Into nje kumele sibe yazi ukuthi khona lapha silwisana lomuntu lebandla elivele lona hayi liyayazi ukuthi khona i-vote yiyo kuphela into enganikhipha elokuzeni ekubeni ekubuseni. So bayenza yonke indlela abayaziyo abayizamayo abasebeyisebenzisile ukuthi khona kungavotwa ngabantu abaningi eZimbabwe. So ke senzani-ke thina ezinye izinto nje hayi okunye akukhulunywa phela ukuthi ukhulume wazi umuntu ukuthi khona hawu mina ngiza kuchaya ngalesi sibhakera kumbe mina ngenza lokho. Into nje ekhona emgceke eyaziwa ngumuntu wonke ekuthi khona senzani ukuthi sincedise ekuthi kube lo vote into yokuncedisa lokusapota ukuthi abantu berejiste khonokho nje hayi kuyenziwa kakhulu. Ungakhangela amalokhuzini ama-WhatsApp group ungakhangela amagroupu awelokhuzini awezombusazwe ungakhangela kulamanye amagroupu angelani lezombusazwe ama-civic groups bonke laba babhizi benza ukuthi khona kurejiswe abantu abaningi. Nxa ngingahambanga mina ngihluleke ukuthi khona ngiye khona ekhaya ngiyovota kumbe ngiswele lelo ngiswele le ndlela ukuthi ngivote njengoba ngokwalisiwe ukuthi ngivote ngako. Kodwa mina ngingedwa ngizabakwazi ukuthi khona ngincedise abantu abangaki abahlanu abane abangu-100 ekhaya ukuthi bavote. Lokho yinto enkulu eyenziwayo kanti.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seFlorida khona lapha kwele Melika.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonje njanga window amthoba. Ngikhonje njanga window amthoba. Condemn a window, Tova. Kanti chapu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ngingabhala ngapha njengamabire enqola ngikhonje njanga window amthoba khonje njanga window amthoba mina ngisophare ngiplan njengeshwambe yambare ngilenka njengedonketare angizwakali nje mina njengethulele sawe ungimelele ma usuvayo ma ufuna amanamba mizokhaya okwabafazi lidemon sofuna umagaya bathi mina ngistrong njengepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulepawulep
Chova, Kota Jango Windom Chova. Mana, Kota Jango Windom Chova. Ya, Kota Jango Windom Chova. Ya, Kota Jango Windom Chova. Ya, Kota Jango Windom Chova. Ya.
Konje njengowindi womchova nguma 9 ke lo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sesikhangele ke inhloko zezinye izindaba ebesilazo umhlelo lwethu lwalamhlanje. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections eBinga ezihlalweni zamakhansela ayisithupha usekuzinga eliphezulu. Siluqhiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.